Yebo, thina njengebandla lezepolitics sesiqalisile ukukhankasa, sikhankasela ukhetho oluzayo oluka 2023 lapho esizangena khona kuzo zonke inhlangothi kusukela ku-presidential candidate la ku-parliament lama-local authorities. Ethi i-campaign sihamba esingathi i-door-to-door campaign ngoba asikenzi ama-rally, njalo asibone ukuthi sizakwenza ama-rally. Sibalekela ukuthi kwakube nzima kwesinye isikhathi ukuthi sithole imvume yemihlangano kuselesikhathi ngoba imihlangano iyacelwa kulandela umthetho okuthiwa yimopha. Kodwa yebo kambe akusimisi lokho ukuthi sisebenze thina njengebandla lezepolitiki. Mna sikhangela indlela esaphumelela ngayo ngokhetho luka 2018, sibona ngathi lo nyaka sizaphumelela sibe lamanani angcono ngoba siqale umsebenzi wethu wokukhankasa kusesenesikhathi, njalo abantu sebesazi njengoba siyiphathi entsha, ibandla elitsha sebesazi ukuthi kule Republican Party of Zimbabwe, RPZ. Okunye esikukhangeleleyo yibudlawundlwango obakhona kwezinye indawo, hatshi kuzo zonke indawo, okwenza kungabi lula kwesinye isikhathi kuyafinyelela ikakhulu emakhaya. Singakhangela kulezi ndawo zabo Mashonaland and Central, Marsh West, zikhona-ke izindawo okuba nzima kuyafika khona ngoba abantu bakhona bathi bona bavumela kuphela ibandla elikusayo, kodwa akukho emthethweni kuvalela amanye amabandla. Siyaqhubeka sikugxeka sikusola njengebandla ukuthi kungabi khona indawo okuthiwa azifinyelelwa kumbe ibandla elivalelwa ukuthi lenze imikhankaso. Kumele wonke amabandla alithole ithuba, kanye lokuthola ithuba kwezomsakazo ku-ZBC, kungaba yi-TV kumbe i-radio, kuthi lanxa sokuphela ukhetho kungabi khona ukukhonona ukuthi hayi mina ngisuke ngavalelwa. Ziningi inhlupho ezikhona elizweni ezinjengobugwelegwele engathi busela i-corruption. Ngenye yezinto esizakhankasa ngayo kakhulu njengebandla ukuthi ilizwe leli kumele lilandele umthetho, i-constitutionalism, ukuze liphumelele.
Liyasuthiseka yini njengebandla sesikhangela ugwalo lwe-delimitation nolwe-voter roll?
Asisuthiseki thina njengebandla ukuthi lwabanjwa kuhle. Nxa sikhangela ukungezwani kwama-commissioners e-ZAC, agcina sokusayina kuphela ababili abayisikhombisa besale ukusayina leyo report yakuqala, i-preliminary report. Kwasitshengisa ukuthi kukhona kumbe ngathi isandla semfeni esikhona okwenza ukuthi lanxa i-report siphumile kodwa singasuthiseki ukuthi kubanjwe kuhle. Sikhangele njalo i-voters roll. Siyacela kakhulu kakhulu abe-ZAC, sibakhuthaza ukuthi bakwenze kube lula ukuthi ibandla ngebandla lenelise ukuthola leyo report kumbe i-voters roll kusoselesikhathi, kwenzela ukuthi kukhangele ukuthi bonke laba ababhaliweyo kuhamba kuhle yini, kukhona yini ababhaliweyo kumele bakhitshwe, ngoba kwesinye isikhathi omunye uyamthola ebhalwe lapha kuthiwe wangeniswa kwenye indawo ngo-2018 sagcina sesihamba ema-court sokuthiwa ubani uthathelwe amavoti akhe. Asifuni kube njalo thina, sifuna ukuthi ilizwe lethu lenze ukhetho oluhloniphekayo oluzakwenza ukuthi sithuthuke njengelizwe sisiya phambili.